Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 lwezi 2016 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
UCastro umuntu beyiqondile. Okwenzakala ukuthi khona umuntu engamboni into ngumuntu oqondile ufanana nokuthatha uthankirayo uthi wena kaqondanga. Uthatha umjuru uthi kaqondanga. Uthi uthatha umgabu uthi wena ngumuntu oqondile.
Amazwe amanengi aqhubeka ethumela amazwi enduduzo kuzulu weCuba kulandela ukufa kukamnumzana Fidel Castro.
Abalwela amalungelo abaphila lobugoga bathi bakhathazekile ngokwenza kukahulumende weZANU-PF bembeka umlando wokungazinikeli kundaba eziphathelane labo.
Amabhanga elizweni lamhlanje aqale ukupha uzulu imali yephepha yohlobo lwama-bond notes kodwa izitolo eziningi bezisala ukuyamukela imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amazwe amaningi aqhubeka ethumela amazwi enduduzo kuzulu weCuba kulandela ukufa kwamnumzana Fidel Castro, yena owakhulula ilizwe lakhe kuhulumende oncindezelo wazokuba ngumkhokheli walo njalo okweminyaka eminingi. UCastro ubhubhe ngomgqibelo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisitshiyagalolunye. Uwaziwa ngokuphathisa amazwe amaningi asathuthukayo afana leZimbabwe ukulwela inkululeko egcweleyo.
Kodwa obengathandwa ngamanye amazwe afana leMelika ngoba esithi unguntando kayiphikiswa. UCastro ungene embusweni ngo-1959 ngemva kokugenqula uhulumende owayekhona ngaleso sikhathi. Wazochiyela umna wakhe intambo zombuso ngo-2008. ELeCuba lancedisa kakhulu ukulolonga amabutho eZipra ngesikhathi sempi yenkululeko, njalo ziningi izizalwane zeZimbabwe ezalolongwa kweLeCuba ezigoqela ababalisi, abongi, odokotela labomanjinela. Ubudlelwano lobu buyaqhubeka lamhlanje lokhu, njalo odokotela labongi bakweLeCuba bahlezi besiza eZimbabwe ukuze phathisa ezibhedlela. Sixhume umnumzana Maxim Kandla owayekuviyo leZipra, yena othi badanile ngokudlula kukaCastro.
Usechile imbali yakhe uFidel Castro. Yena waqalisa ebuntwaneni bakhe the age yakhe encane nje yama-youth ngokuhlukuluzeka kuleliyani lizwe. Wangena-ke kwezombutho ukuthi ekhulule lesiyani sizwe, wakhulula kwaze kwafika namhlanje ilizwe leliyana lisezandleni zabaningi. Ngibona ngazani-ke singabe silahlekelwe ngobana njena njengelunga lethu leZipra zenge siyuthole ubukhosi obukhona. Konke sakumunyayo laphana, ema-training wonke enziwa laphana ngoba sasithola uncedo le-training lezikhali, sithola njalo lamadokotela ayetrenwa-ke laphana. kodwa kikasizange sibe lokuhlala okukhululekileyo ukuze kufike namhlanje. I-training lena isiyi-history nje ubona ukuthi laphana samunya lokhu lalokhu, laphana sathola lokhu lalokhu, sikuthola elizweni le-Cuba. Kodwa kukhona silokuqakathekileyo ukuthi imbali yethu ezizipra kayibalwa njengelenziwa kuzandla kumbe kuzandla. Nanxa samunyisisa ngobana la ezinto egeni lapha abakhona amapayiloti ezombutho lama-civilians abakufundelayo bese-Cuba. Kodwa-ke kasibalwa njengabantu ababa le mbali engako esayithola ezandleni ze-Cuba ekhokhelwa ngu-Fidel Castro. Fidel Castro umuntu owaba lokuphathisa okukhulu njalo lokumanyana okuhle noJoshua Nkomo onguye owayengu-president we-ZAP.
Ubaba uCastro ubethakazelelwa kakhulu ngamazwe e-Afrika amaningi lamanye amazwe akubo Latin America ngoba ambona njengenkosi njengomuntu owaphathisa kakhulu ekulwisaneni lobuhuquluzi kodwa ubezondwa ngamanye amazwe. Wena ubumbona njengomuntu onjani uCastro?
UCastro umuntu obeyiqondile. Okwenzakala ukuthi khona umuntu engamboni njengomuntu oqondileyo kufanana lokuthatha uthwankirayo uthi wena kaqondanga, uthatha umjuru uthi kaqondanga, uthi uthatha umgabu uthi wena ngumuntu oqondileyo. Ngoba ulakho yabe ukuthola khona laphana abantu laba abakhona bayabe ukuthola kulowo muntu. UCastro wakhulula amazwe amaningi not e-Afrika kodwa ngaphandle khona ngale balungwini bamthanda uCastro ngendlela ayizayo. Elizweni lakhe bona labantu ababeyibo ababengabahuquluzi ababencedisana lohulumende nalona mkhuphayo yibo labo abayintanga yinye nale lokho bephethe bona labana ukuthi khona hayi umbuso kaCastro kabawuzwisisi. Kodwa-ke xa sikhangele ngesikhomanisi lwana ngumuntu oprotectile ngoba wakhupha i-dictator.
Umnumzana Maxim Kandla wayekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Ibandla lezanu PF linqobile kukhetho lokudinga uzamela isigaba seChimanimani ngempela sonto obemela ibandla leli unkosikazi Nokuthula Matsikenyere uthole amavoti azinkulungwane ezilichumi 11,446 kuthi obezimele umnumzana Edmond Mthethwa uthole amavoti adlula kancane inkulungwane ezintathu i-3,000 votes. Kuthi umnumzana Peter Kunjanga obemele ibandla elikhokhelwa umnumzana Elton Mangoma ele Renewal Democrats of Zimbabwe wathola amavoti afika phose amakhulu amabili i-183 votes. Obemele iNational Constitutional Assembly umnumzana Pesanai Musakura yena wathola amavoti alikhulu i-171 votes. Njengenjayelo amabandla aphikisayo athi bekulokuqilibezela. Umbuzo osukhona ngothi kanti vele abamabandla aphikisayo bazafa venelisa na ukunqoba emaphandleni kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Indaba ye opposition politics eZimbabwe ayikafiki kusibanga sokuthi abantu ngaba yahlanganisa amakhanda bakhulumisane bebele one big esingathi ngesilungu i-big front opposition front abangayenza ime lezano ukuthi ibe yiyo eyathi nxa kulokhetho olunjengalolu imele izano imele i-opposition ime against izano. Isikhathi sonke sibona abantu besima ngamunye ngamunye like lokho kwenzakalayo kugcina kusenza kube esingathi ngesilungu le-fragmentation. Yiluhlupho olukhona lolu. Yikho futhi embona sikubone kusenzakala eNorton. Ngoba ukuwina kukaThemba Mliso eNorton bekuyi-protest vote liyana. Kukhetho olulandelayo oluyilo oluqondileyo luka-2018 uThemba kayiwini iNorton. Kungaqhubeka ngendlela into ezihamba ngayo uThemba kungena muntu ozabe emsupporta kuyikuthi amabandla wonke ahlanganise amakhanda athi gwaqa athi Themba kamele wona. UThemba kayiwini i-election yale eNorton kuma-election ka-2018.
Kanti manje kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuthi benelise ukungena bathole ama-votes amaningi emaphandleni?
Okokuqala, abantu kababekwazi ukuthi izano emaphandleni yanelisa ukuhlanyela inhlanyelo yokwesaba ebantwini. One okwesibili izane emaphandleni yanelisile ukuthi ikeep ichiye isizwe lo ilizwe lonke lehlukene ngimbono ngaso kubuya kwezombusazo ukuthi osemadolobheni uyazwisisa ukuthi indaba yezombusazwe ipolitics ayehlukana ngale economy, so uzondizana ngoba ubona ibulala economy. Osemakhaya osemakhaya izano uyibona inika i-entertainment ngoba imnika iland imnika amathuba athize lokunye njalo izano ikwani ukuthi ikwanisa ukuthi angangani yangani iyahonola imlando imethusele again imnikeleleyana ithuba lokuqala ukuthi well singakwenzela lokho xa ungazanga usenzele lokho.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe wekhuluma le studio 7 ecingweni esebilitane.
Ukwenza kukahulumende ukuvimba ukusabalaliswa kolwazi lwemisebenzi yenhlanganiso ezifana labo this flag tajamuka sesijikile lezinye enkundleni zebulenjini eze-social media sokuvule amathuba okuthi kube lendlela ezehlukeneyo zokusabalalisa lolo lwazi mayelana lesimo seZimbabwe. NgoLwesithathu olwedluleyo intatheli zindaba ezimbili uHenry Biti loChristopher Charamba basungule ukusakaza ngendlela entsha e-podcast yakuqala bekhuluma ngezombusazwe phansi kwesihloko esithi Politics and Beyond. Ukuze sizwe okuningi ngali podcast, umnumzana Onayishoniwa, umqondisi wenhlanganiso yenkundla ebulenjini eyokusakaza ebizwa ngokuthi iCapital 263, uxoxelo Mike Wobe weStudio 7.
I-Politics and Beyond ngumsakazo oqalelwe ukuthi abantu abavela kuma-edinebi vele ama-teenagers okwe-18 labakhulu abasebekhulile embijeni okuma-35 babebekwanisa ukuba le nkonzo bakhulumisane ngendaba ezokukhokhela ilizwe lethu leseZimbabwe.
Kodwa i-Politics and Beyond ingaba kuyinto ezobasiza abasakhulayo na?
Ehe, into ekwanisa ukusiza abasakhulayo i-information lokuchasiselwa ukuthi izinto lezi zitsho lokho ngoba kaningi kakhona abantu nxa beza izinto ezepolitics esiyezithi vidi kumbe eseradio uvela ku-one side kuphela. Abantu labo uChris loHenry abakhokhela umsako bayabuya lapho ukuthi bakwanise ukuchasisela babuze umbuzo bekhulumisane vele abantu zabe besekwanisa ukuzwa ukuthi oright nxa umuntu ekhuluma ukuthi izimasethi yimi umuntu osakhulayo izimasethi ingakwanisa ukumsiza na.
Likhona icebo na elizosiza abangelayo imali yokuthenga i-data ukuze labo babe lethuba lokulalela le podcast?
Sisaqala vele ukwenza izinto ze-Capital 263. Isitructure sifuna ukuthi ama-podcast abe available. Sizakompressa ama-podcast akhona abe available ku-WhatsApp, silungise i-podcast ukuthi umuntu uyakwanisa ukufaka iy'namba zakhe. Sokwazi ukuthi abantwana abaningi lapho eseZimbabwe bale WhatsApp kuma-phone i-internet leyabo uyakwanisa ukuafoda hopefully ama-bundles lokuzilokho. Sifuna ukuphakheja ama-shows akhona abe mancane ukuthi umuntu angakwanisa ukulalela for maybe size maybe 5 megabytes kumbe 8 megabytes engakwaniswa ngabantu abalama-bundles. Siyakwazi vele ukuthi kuyahlupha ukuthi umuntu abe ne-access ku-internet ngoba bayafuna i-data eningi. Kodwa sizazama vele ngendlela esifuna ukuzi-arrange lazo ukuthi kube available ku-WhatsApp ngoba yi-platform esetshenziswa-ke kakhulu labantwana abasakhulayo.
Okwamanje-ke abafuna ukulalela le podcast bangayithola kuphi?
Bangayithola ku-SoundCloud kule-account ethiwa yi-Politics and Beyond. Bangahamba @beyondpoliticszw.
Lo ngumnumzana Onayishoniwa, umqondisi wenkundla ebulenjini esakazayo eCapital 263, sixoxela eseHarare.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje esixoxa khona ngemali yephepha ethulwe lamhlanje yohlobo lwama-bond notes. Liwasebenzisa njani lapho elikhona?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ele balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isiphathamandla sebandla eliphikisayo elikhulu kwele Liberia ele Congress for Democratic Change, iCDC, lithi lingeke lalandula loba ukusekela okuphuma ezindabeni okuthi owake waba ngumongameli walelo lizwe, umnumzana Charles Taylor, engabe ekhuthaza ukuthi owake waba ngumkakhe ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli ngo-2017.
Abaphathintambo abathathu bakwele South Africa sebekhuthaze umongameli Jacob Zuma ukuthi achiye umsebenzi. Laba ngababalisa umphathi wezokwethekelelwa kwelizwe uDerek Hanekom, owezempilakahle uAaron Motsoaledi, lowezakhiwo uThulasi Nxesi.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Abalwela amalungelo abaphila lobugoga bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenza kukahulumende weZANU-PF. Bembeka umlando wokungazinikeli kundaba eziphathelane labo njalo engazihluphi ukuza emkhosini ehlose ukubaphathisa ukuba bazwisise phezu kwendaba ezithize eziphathelane labo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhalazo lesi sivezwe ngabalobugoga laba emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso esebenzisana labangezwayo endlebeni ye-Deaf Zimbabwe Trust, imanyele lephatheka kumikhankaso kundaba zegciwane lengculaza kulolu hlangothi ye-Disability HIV AIDS Trust. Usizo lwemali luvelele kwabe Progressio Zimbabwe. Iningi labaze kulo mhlangano kungabangezwayo endlebeni labangaboniyo. Kumazwi akhe ngesikhathi ekhulumisana labaze kulo mhlangano omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela abagogekileyo, umnumzana Farai Mukuta, utshengisa ukukhathazeka phezu kokwenza kwahulumende lenhlanganiso ezitshiyeneyo abangabonakaliyo kumihlangano yabo. Kwasekelwa ngumqondisi wenhlanganiso ye-Disability Women Support Organization, unkosikazi Rejoice Timire, othi lokhu kutshengisa ukuba engelani labagogekileyo uhulumende.
Ukusizwisa ubuhlungu kakhulu. Lanxa ngigogekile ngilamalungelo, ngingumuntu njengabanye abantu. Konke okuhlukuluza abanye emhlabeni lami kuyambamba. Yikho-ke bekufuze bebuye bezekuzwa bezezibonela ukuthi nxa sesithi umuntu ongaboniyo, nxa esithi i-information angiyithole uyabe esitshone, nxa sithi abantu abagogekileyo nxa besithi i-information abayithole batshone. Lapha kade bezazibonela for sure kulokuthi sibe siyenzi esingathi i-advocacy sibalanda sithi alokhu kuhambe kahle, lokhu akuhambe kahle, bengasiboneli ngamehlo.
Igqwetha elilwela ilungelo labalobugoga, umnumzana Abraham Mateta, ngomunye wabaphatheke kubi phezu kokungazinikeli kweziphathamandla zikahulumende lenkokheli ukusekela inhlelo lemihlangano yabo.
Nxa ngikhuluma ngizimele ngathi abantu siyathokoza ukuthi yebo babuyile, kodwa silethemba lokuba engxenye abaphathi intambo bakahulumende. Siyabe sifisa ukuthi ngabe bayenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi babuye emhlanganweni efana lalowo, ngoba angibonanga abantu abasebenza kuhulumende abaningi kulo mhlangano.
Lanxa bezingekho iziphathamandla zikahulumende kanye lenhlanganiso eyisebenzelana lozulu olobugoga, ujajulelwe ngabazekiwo lomhlangano okubalisa umnumzana Thembela Sibanda oyisifundi esesikumnyaka wesibili kwezokusebenzisana lozulu i-social work.
Kakhulu kulezinto ezihlupha abantu abagogekileyo ezinjengokuthi abatholi i-information ngendaba zokuya emacansini, ngendaba zegcikwane le-HIV and AIDS. Kukithi thina ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bengathola njani i-information ngezinto lezi.
obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabasakhulayo kunhlanganiso ye Disability HIV AIDS Trust umnumzana Edwin Ndlovu ufisa ngaye bezikhona iziphatha amandla zikahulumende ukuzizwela lokuzibonela kulokho abahlezi bekhuluma ngakho.
Kodwa inhlelo zikhona, i-problem yikuthi inhlelo lezi ezenziwayo ziqondane labantu abakhubazekileyo zenziwa ngendlela engabafinyeleliyo bona. Ngani kukunjalo? I-problem yikuthi laba bantu abahlela inhlelo lezi abafinyeleli abantu lawo ukuthi bezwe ukuthi kanti bona bafuna indlela bani, bazifuna ngaluphi uhlobo, bayenza besemahofisi nabo, abayenzi lani esingathi i-consultation ukuthi benze inhlelo zabo from an informed point of view.
Abakhubazekileyo abaze kulo mhlangano batholiswe ithuba lokuhlolwa ukuba balegciwane nalo bahatshi abavele kuhlangothi lwezempilakahle kumunisipala weHarare bebesehluleka ukukhulumisana ngokugcweleyo lalaba bantu kakhulu abangezwayo endlebeni. Kwabekade benxusiwe kulo mhlangano kuze ababalisa inhlanganiso ye-Federation of Disabled People in Zimbabwe, Population Services International, Progressio Zimbabwe, Southern African AIDS Trust, leye UNAIDS. Bebengekho abogatsha olubona ngezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana lanxa bebenxusiwe kumele babe khona. Inhlanganiso bezingekho lanxa bezinxusiwe lazo zibalisa e-National Association for the Care of the Handicapped, abe-National AIDS Council, abe-USAID, Oxfam, IM Swedish Development Partner, Zimbabwe National Network of People Living with HIV, SAFAIDS, Cancer Center, le-HIVOS. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje lisinde ngesikhala senaliti ekugunyulweni kusigaba seKasilaga Premier Soccer League iqembu leTsholotsho ngemva kokuba liqede likundawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane ekufikeni komlindi yagcina kwemidlalo yalonyaka ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Liza qhubeka lidlala kusigaba saphezulu iqembu lomdlalo wenguqu leTsholotsho ngemva kokuqeda likwindawo yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yeCastle Premier Soccer League. Lokhu ngemva kokuba inhlanganiso yezifa le-PSL zigcine zivumelane ukuba kugunyulwe amaqembu amabili kuphela ekupheleni kwemidlalo yalonyaka ngemva kokuba kuye kwaba nengxabangxoza phezu kwenani lamaqembu azaphuma lokungena kusigaba saphezulu. Iqembu leTsholotsho liqede elilingene ngemiklomelo leqembu leMutare City Rovers lona eliphutsheli kundawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo eligunyulwe ndawonye leBotha Strikers. Zombili iTsholotsho leqembu leMutare City Rovers ziqede ezile miklomelo engamashumi amabili lesithupha kodwa eleTsholotsho lisinde ngoba lihlohlwe kalutshwane. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi ngemva kweminyaka emibili eqeqesha leli qembu eliphathisa uba liyale lokhu lidlala kusigaba saphezulu usedinga ithuba lokuqeqesha amaqembu amakhulu. Iqembu leCapes United yilo eliphakamise isicoco ekupheleni kwemidlalo yalonyaka kusigaba se-PSL ngemva kokuba liphutshe le miklomelo ngamashumi ayisithupha lantathu ukuthi ele-FC Platinum liqedele kundawo yesibili le miklomelo ngamashumi ayisithupha lanye. Ukapteni weqembu le-FC Platinum uPetros Mari uthi bazame ngamandla abo wonke kodwa kwehlula ukuba bephakamise isicoco.
Ya sidlale sharp ngezitimu ukuthi sifike lapha esikhona. But congratulations to Cape United labo bafayithile ukuthi bethole i-championship. Asizisende sharp ngezitimu e-FC Platinum la ukubonga ngama-supporters ngendlela akade besupporta ngayo.
Kolunye udaba elumelana nomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela isizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngumphako kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations oqhutshelwa elizweni leCameroon kulezi nsuku ngemva kokuba linqotshwe emidlalweni emibili laba ngutshikilobhanqa emdlalweni wodwa kusigaba sikaGroup A. Iqembu leMighty Warriors libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala lanqotshwa nge-1 kanyala iqembu lase-Egypt emdlalweni wesibili wathi emdlalweni walo wesithathu litshaywe nge-2 kanyanga leCameroon. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayisithupha ngeleSri Lanka ku-final ye-Tri Nations Series of efike emaphethelweni ngesonto edolobheni lakoBulawayo. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi alikhulu lamashumi ayisithupha lilahlekelwe ngabadlali bonke kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelele amaranzi alikhulu lamashumi ayisithupha alesithupha njalo lilahlekelwe ngabadlali abane kuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
sholozama nansi stimela kumala ezimbabwe mama sholoza nansi stimela kumala ezimbabwe mama sholoza nansi stimela mama eya kuchu kuchu eya kuchu kuchu stimela
silethuleleke utaba obeluqhakathekile lamhlanje utaba lwama bond notes wona ethulwe lamhlanje amabhanga elizwe lamhla aqale ukupha abantu imali yephepha ehlobo lwama bond notes inkinga ike yabakhona ikuthi izitolo eziningi ziqale zisala ukwamukela imali ikakhulu eHarare ekuseni ngoba sisithi gazizwisisi kodwa ngokuya kwezikhathi ezinye izitolo ziqale ukuyamukela kanye labathengisa emigwaqweni labo sebeyisebenzisa. Ekuseni izitolo ezifana labo OK Zimbabwe le Pick n Pay eHarare bezisala ukuyamukela imali zisithi zimelele ingcazelo evela kubhanga elikhulu ele reserve.
Lona ibhanga elikhulu le reserve likhuthaze abantu ukuthi basebenzise imali le njengabe vele bekwenza ngensimbi eyama bond coins lo manje uZulu jikelele ubesala ukuba imali iqale ukusebenza ngoba bengazwisisi ukuba izonceda bani imali le yethulo isikhathi sinye uZulu esesaba ukuba uzalahlekelwa imali yakhe ngoba lokho engakaqondisisi ukuba isebenza kanjani iStudio 7 lamhla iphume ijumo ukuyakhulumisana labathatha imali ebhanga kwaphuma ukuba abantu bayaxutshaniselwa imali abayiphiwayo baphiwa ibond kunye ledola lemelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Amabhanga elizwe lamhlanje aqalile ukupha abantu imali yephepha yohlobo lwama bond notes.
Amazwe amaningi aqhubeka ethumela amazwi entututso kuZulu weCuba kulandela ukufa kukamnumzana Fidel Castro.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama uChris Gande lilale.
Lami owenu uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.